eNdebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 6 Mkwenkwezi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga elikhulu lomhlaba eleWorld Bank lithi liza kupha eleZimbabwe izigidi eziyisikhombisa zamadola US 7 million dollars yokuncedisa kunhlelo zokulwisana le-coronavirus. Ngesikhathi lokhu bengamashumi amathathu lani 34 asebefunyanwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3,747,315.
Sizwa ezinye ingcitshi zisithi loba nje umuntu engaba le temperature ekahle sibili engachisi umzimba kodwa uyakwanisa ukuba legcikwane enjalo nje ekwanise ukuthelela ke abanye.
Inhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU isola isinqumo sikahulumende sokuthi kaseyikubamba ngamandla abaqhatshi ukuthi bahlole izisebenzi umkhuhlane we-coronavirus zingakaphindeli emsebenzini.
Kumele sibe sobala ukuthi amalunga akhutshwe ephalamente kawakhutshwanga ngukhuphe labomonzora labonkomithi akhutshwe yizanu.
I-MTC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Janisa ithi ukukhotshiswa kwamalunga ayo amane edalela ephalamende i-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe kuveza sobala ukubana uMakhuphe bazama ukudiliza i-alliance. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibhanga elikhulu lomhlaba eleWorld Bank lithi liza kupha eleZimbabwe izigidi eziyisikhombisa zamadola US 7 million dollars yokuncedisa kunhlelo zokulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Lanxa nje leli lizwe lilesikweleti esikhulu kuleli bhanga. Lokhu bengamashumi amathathu lane 34 abafunyenwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezintathu nengxenye 3,747,315. Phakathi kwalelo nani iMelika ilabantu abedlula isigidi 1,205,138. Asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 258,963. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane besedlula isigidi lamakhulu amabili 1,250,606. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamakhulu phosi amahlanu 49,352. Asebefinyane belegciwane le-coronavirus njalo selibulele inkulungwane phosi ezimbili 1,959. Kwasinda inkulungwane ezidlula ezilishumi lanhlanu lengxenye 16,315. Kunjalo nje iWorld Bank yazise namhlanje ukubana izigidi ezimbili zemali enikwa iZimbabwe izaqanjulwa kusikhwama esikhangelane lokulungisa umonakalo owadalwa yisikhukhula se-cyclone Idai nyakenye. Lithi lanxa eleZimbabwe lingenelisi ukuboleka imali kulo ngenxa yesikweleti elilaso leli bhanga likubone kufanele ukubana liphathise ilizwe leli lamanye amazwe asesimeni sinye ngemali yokulwisana le-coronavirus. Isinqumo lesi siza ngemva kokuba umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube elobele emabhanga omhlaba ngenyanga edluleyo esithi uhulumende sephelelwe imali njalo ecela uncedo. eleZimbabwe likweleda iWorld Bank lamanye amabhanga afana le-African Development Bank kanye le-European Investment Bank imali engange US 1.2 billion dollars. Inhlanganiso emela izisebenzi yeZCTU namhlanje isole isinqumo sikahulumende sokuthi kaseyikubamba ngamandla abaqhatshi ukuthi bana bahlole izisebenzi zomkhuhlane we-coronavirus zingakaphindeli emsebenzini. Isithi lokhu kulakho ukumemethekisa le mkhuhlane. Uhulumende ubesethule umthetho lo usukwana ezedluleyo, kodwa ubuye wawuguqula izolo esithi amankampani amaningi akhala ngokuthi ukuhlola izisebenzi kuyadula, kanti-ke njalo lokokusebenzisa ekuhloleni ama-testing kits lakho kuyasilela elizweni. Ngakho-ke umphathintambo wezisebenzi unkosikazi Sekayinzenza uthi osokudingakala kuphela ikuthi amankampani ahlule izisebenzi ukutshisa komzimba njalo azidingele okokuzivikela okunjengama-mask. Uthi njalo kumele abaqhatshi babone ukuthi izisebenzi aziminyani ndawonye, njalo kumele zibe lokungamafutha kokugcoba ezandleni okubulala igciwane i-hand sanitizer. Kodwa unobhala jikelele weZCTU uMnumzana Jafet Moyo uthi osokusenziwa nguhulumende lokho ukuvumela amankampani ukungahloli izisebenzi liphutha elikhulu elilakho ukumemethekisa umkhuhlane we-coronavirus.
Sizwa ezinye ingcishi zisithi loba nje umuntu engaba le temperature ekahle sibili engachisi umzimba, kodwa uyakwanisa ukuba lecikwane enjalo nje ekwanise ukuthelela ke abanye loba umzimba wakhe ungachisi. Ngokubona kwethu ke indaba yokuthi i-testing ayisela msebenzi, abantu sebengakwanisa nje ukungena emakampanini, kuzasifisela ke emuva kula lumsebenzi omkhulu kade siwenzile amaviki amahlanu adlulileyo.
Kona lithini ngokuguquguqulwa kwemithetho esikubonayo phezu kwalolu daba?
Iyo ke inkinga esihlangana layo. Sesizabona ke omunye umthetho ke kusasa ngabona. Asikwazi ukuthi ngobani ke abaza approacha futhi uhulumende besola, ngokuthi phela lokhu kutshintsha kubuya labamabhizinisi abathi abala mali yokuthenga ama-kits. Asikwazi ukuthi enxa kusasa kuzabuya omunye afike kuhulumende mina ngisuthisekanga. Sesizabona ke i-cabinet isitshintsha imithetho yankhona, sizatshintsha ke suku zonke. Yinkinga esilayo phakathi kwelizwe. Aluba nje uhulumende waletha le indaba ku-tripartite negotiating forum engakaze aqale ukuthi uyethula ke ama-guidelines, aluba indaba le ibizaqedwa ngendlela esuthuseka abantu bonke. Ingxenye njalo sizezwa ama-employers sesithi abala mali yama-mask. Ngubani ke ozathenga ama-mask suku zonke ethengela izisebenzi? Nxa amabhizinisi azadabala, sesizabona futhi enye i-stature instrument ezaphuma isisitsho ukuthi hhayi izisebenzi ingxenye kababuye lamahembe abo bebophele phela kube yinto abazavikela ngayo umkhuhlane. Yikho ukungacaci esikhuluma ngakho ukuthi uhulumende utshintsha izinto ngokusa kwamalanga.
UMnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. I-MDC Alliance ekhokelwa nguMnumzana Nelson Janisa ithi ukuxotshiswa kwamalunga ayo amane ledale lephalamende i-MDCT ekhokelwa nguNkosazana Thokozani Khuphi kuveza sobala ukubana omakhuphi bazama ukudiliza i-alliance besebenzelana leZANU-PF. Umlawuli wedale lephalamende wazise izolo ngokuxotshwa kumeli weDangamvura uMnumzana Prosper Mseyani, umeli weKwazana East uMnumzana Shelton Wende, uSenator Lillian Tim Views oweMidlands kanye loNkosazana Tabitha Khumalo owakobulawayo ngemva kokubhalelwa incwadi nguNkosazana Khuphi. UMakhuphi esebenza loMnumzana Douglas Monzora kanye loMnumzana Morgan Komichi bathethe inyathelo leli kulandela isinqumo somthethwandaba we Supreme Court esithi uMakhube nguye owayemele akhokhele iMDCT ngemva kokubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai, hatshi umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa umsekeli kaChamisa umnumzana Bushman Ncube uthi ukuxotshwa kwamalunga abo ePhalamende akukho emthethweni.
Kumele sibe sobala ukuthi amalunga akhutshwe ePhalamende kawakhutshwanga ukhuphe labomonzora labonkomitshi akhutshwe yizanu. Izanu ilandela okungaphandle komthetho. Singaziyengi lapha ukuthi we are dealing with okhuphe. Sinanzelele ukuthi le project yezanu izanu isizenza yona ukuthi ingenele ikontrole ama MP awo njengezanu ikontrole ama MP MDC alliance kusobala ke ukuthi bacunulwa ikwala kwethu ukuthi si recognize ukuthi umnankagwa wakhethwa okusemthethweni akulani ke ama organs MDC azahlala phansi standing committee national executive national council icungululeke ukuthi kwenziweni.
Njengoba isinqumo lesi savela eSupreme Court kuyayenza yini ukuthi libuyele enkantolo?
Indaba yokuya enkantolo yasisayiboni ukuthi ingaphinda isincede ngoba kusobala yithi ukuthi kumbe kuse-court kumbe kuse-parliament kule script ebhaliweyo phansi lapha kulamaqinga lamacebo ezanu PF alandelwa ngama-institution wonke akahulumende esingathi asethunjwe yizanu. Yikho ke asiboni ukuthi kungabe sinceda ngani njalo ukube sibuyela kufanana lokuthi isilwane silokhe sikunxusa ukuthi vuya phakathi emzini wami sifike sikudlunyawo sikunxuse futhi sikudlingalo ulokhu buyela akuncedi ngalutho ke khonoko.
Singabona yini lihlala phansi likhulumisana labo Makhube labo Monzora?
Uyakhulumisana lobani uqalisa ngapi ngaliphi nxa kusobala kangaka ukuthi abantu laba yiproject yezanu basebenzela izanu angiboni.
Umnumzana Bushman Ncube ngumsekeli womkhokheli weMDC Alliance ubexoxa ecingweni lonto ungamile ngomo weStudio 7. Kodwa ke sikhulumele sikankosazana Thokozani Khuphi umnumzana Khaliphani Phugeni yena uthi akusilo qiniso ukuthi basebenza lezanu PF. Uthi abakwenzayo lapha yikulandela isinqumo somthethwandaba njalo uthi sebedinga ukuthathela uChamisa izakhiwo zeMDC ezigoqela isigodlo seRichard Morgan Tsvangirai House eHarare.
Thina sisebenzisana nezanu, thina sihamba ngomthetho owakhulunywa yi-Supreme Court onguye owasihambisa e-Supreme Court. I-Supreme Court yafika yasi-exonerator ngesilungu yambamba icala yena. So kungenxa yalokho yikho sibabiza, idinga uchazele nje kabanzi ngoba bafuna uku-confuse abantu. I-alliance ayiso-political party, i-alliance ngamaqembu angu-7. So kulabantu abaku-alliance abangene ngeqembu le-MDCT yibo abantu esibarikholileyo thina. Sisazobarikhola vele abalokhu nje ubona abalokhu bezibiza bethu bona bangabe-alliance. Sizobarikhola vele ngoba umthetho usho kanjalo. Asonto esiyenza insitha le yinto esayikhulumayo ngasemuva namanje siyayikhuluma. Umthetho ngumthetho.
Kungani liqale ngokuxotsha amalunga azinkokheli edalela ePhalamende?
Besifuna ukubabonisa ukuthi okuthiwa ngesilungu there's a new sheriff in town. Bakwazi angithi yibade behamba phambili bekhuluma izinto kwathini manje besifuna ukubabonisa ukuthi iSupreme Court ingakhuluma ikhulumile. Awukwazi ukuthi uyizibe iSupreme Court ingathi ayikhulumanga wenze ijudgment ibe academic. Ayikwazi ukuba academic ijudgment, ukuba academic ukuthi uyithaya indiva nje. Ijudgment mayiphumile inkantolo isithe lokhu yilokhu, yikho lokho kwenzakala mangabe ungakuthandi uya appeal mawungazakwazi ku appeal ngumthetho eZimbabwe so azikwazi kuba nabantu abazinkokheli engaphansi kwebandla letha abaphikisana nomthetho
vakhona abathi lanxa lingaze libaxoxe bonke abantu bakachamisa kuyiwe kukhetho akulalutho elingaluthola lina
hayi free speech phela le wonke umuntu uyavunyelwa ukukhuluma ngithi it's a free country wonke umuntu uyavunyelwa ukuthi akhulume into ayicabangayo naye akwalelwa it's a free country engakhuluma noma yini into ayicabangayo umuntu ngabe kwakulula ngaleyo ndlela wayengayisoze ayitshontshe iMDCT njalo wayengasoze asebenzise udlama lusebenziswa Kenneth Mamukhupe embiza i-dissident efuna ukumthisela endlini
Umnumzana Khalipani Phukeni, isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphi. Ibandla leZANU-PF lona liya kulandula ukuthi liphatheke kulinsumasumane. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungamile Nkomo uxhume ingcweti kwezombusazwe umnumzana Evilela Ncube.
Akumangalisi lokho esikubone kusenzeka ukudonswa kwabathile abangamalungu ephalamende ukuba baphume ephalamende bedonswa yi-MDC ekhokhelwa ngumama uThokozani Khuphe. Ikakhulu nxa ukukhangela ngemva kwesinqumo se-Supreme Court esenza kwacaca ukuthi izinto ezinjengazona lezi zilindeleke kusiya phambili. Ngokuba nxa uyibala kahle lesinqumo se-Supreme Court kuyavela ukuthi into ezinjengazona lezi zisengenzeka.
Akhona yini Ncube amalunga edalele parliamente akuchamisa obona eseqa esiya kumakhuphe sesaba ukuxotsha
Ipolitiki ipolitiki akulanto emangalisayo kupolitiki ukuthi ubone abathile sebesuka ngapha besiza ngapha bevikela izikhundla zabo abantu bayachiyana ekuphileni kungenzeka ke sibabone abanye besuka mhlawumbe abalishwane mhlawumbe abaningi abanye mhlawumbe bangalindi ukuthi baxotshwe bekhangelela ukuthi babuyele bengama independent kumbe njalo kuyabe sokwakhiwe elinye iqembu ngomnumzana uChamisa kumbe njalo sebehambe baya e-constitutional court bayavimbela khona lokho okwenzakeleyo kodwa ke ngeke kumangalise ukuthi ubone abanye sebephuma belandela umama uKhuphe njalo ngeke kumangalise ukubona abanye besala behlezi njengoba kuyipolitiki izinto zakhona zinezinto eziningi ezingacaciyo
ubona izala nkomoni kuyiwa phambili
zimbili izinto ezingenzeka kuyiwa phambili okokuqala yikuthi nxa ngabe be-MDC alliance bengatholanga indlela yokuthi bathathe isinqumo se Supreme Court bayasiphikisa Constitutional Court ukuba sibuyiselwe emuva basengaxotshwa ke labo abangavumelani naleso sinqumo eParliamente bexotshwa yiMDC eholwa ngomama uKhuphe okwesibili esingakubona kusenzeka ukuthi ubaba uChamisa usengakha iqembu elitha lezepolitiki elizabe likhankasa ukhetho lwalaba abaxoshwayo babuyele eParliamente sebengelinye iqembu elingaso MDC kumbe njalo kube liqembu khona namhlanje bazinikele ukuthi baza ungena eParliamente ngo-2023 bangazihluphi ngama-by-election yilezo zinto esizikhangelele kusiya phambili ukuthi abantu bazoqhubeka bexotshwa baphuma abanye bangene kumbe njalo ukuthi kuza kwakhiwa iqembu elisha eliholwa ngobaba uChamisa
Kunjalo nje imbiko esanda kuyamukela ithi ibandla le-MDC Alliance selixotshe umnumzana Douglas Monzora kanye lomnumzana Morgan Komiji Umnumzana Ifihlela Ncube ingcweti kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lonto ungamele inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Ingcweti zezempilakahle zithi uhulumende usasele umsebenzi omkhulu wokulwisa umkhuhlane we-coronavirus wona osukulele abantu abane elizweni wahlasela abangama-34 umlandolozi ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo
owake wapha ngumphathi intambo kahulumende wezempilakahle njalo enginobhala kwe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa udokotela Henry Madzorera uthi amalungiselelo enziwa lilizwe kaweneli uMadzorera uthi odokotela labongi ikakhulu abangasebenzeli uhulumende abakatholi ulwazi olweneleyo ngalomkhuhlane
this is probably a reflection of the fact that there is not enough coordination ahola ukukhulumisana okukhona phakathi kwezibedlela ezizimeleyo nezikahulumende. Uhulumende kumele abone ukuthi wonke umuntu ocatshangelwa ukuthula lomkhuhlane kumele akhangelisiswe ahlukaniswe labanye.
Wengeze ethi kavumelani lesinqumo sikahulumende sokuthi amankampani azidingele impahla yokuzivikela ekuthelelweni lomkhuhlane.
We advise government to test a lot.
Sikhuthaza uhulumende ukuthi ahlole abantu abaningi labo abalomkhuhlane lalabo abangayela. Sinesikhathi sokuba silungisise udaba lolu ngalesi sikhathi se-lockdown.
Okhokhela inhlanganiso eye-Senior Doctors Association uDokotela Shingayi Nyaguse uthi impumela yabahlola lomkhuhlane ithatha isikhathi eside.
Asima zosashela ukuthola time kuthi abude.
Kuthatha isikhathi ukuba impumela yabantu abahlolwa lomkhuhlane iphume. Odokotela labanye abezempilakahle bafundiswa ukuthi bahlole abantu. Silethemba ukuba bayalungisisa lokhu.
UDokotela Shingayi Nyaguse wengezelele esithi uhulumende usezamile ukufaka izibhedlela ezigabeni zonke zelizwe ezizabe zisemukela abantu abalala umkhuhlane, esithi uhulumende uyazama ukufaka impahla efunakalayo. Omunye udokotela uGarishawa uthi kumele uhulumende alungisise indlela zokukhulumisana labantu abasemaphandleni ukulwisana nalomkhuhlane.
Okokuqala kuzamele sinanzelele ukubana abasebenza ezibhedlela bavikelekile bathole izembatho ezaneleyo ukuze bangabambi lomkhuhlane, lokuthi maviki wonke banjani bahlolwe ukuze bengawumemethekisi phakathi kwabo langasezigulaneni. Okwesibili kulungisa indlela zokufinyelela umphakathi ngesiphangephange, okubalisela ukuba lezimota lamafutha kumawadi wonke lasezibhedlela esikhulu ese-district. Kudingeka indlela ezilobuciko zokukhulumisana ukuthi ama-village health workers ma esefundisiwe ngalo mkhuhlane njalo esekwazi indlela okuthelelwana ngawo abe lendlela zokukhulumisana le-ward center.
Uhulumende yena uthi wenza konke usemandleni akhe ukuvikela uZulu ukuthelelana leligcikwane le-COVID-19 lokusabalala kwalo elizweni. Ukunje inani lasefunyene beligcikwane likumajuma amathathu lane 34. Abantu abaningi bethi leli nani lingabe lingavezi iqiniso ngoba uhulumende engelawo ama testing kits okuhlola ukuba umuntu ulalo na igcikwane lobahatshi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
This is us from the Voice of America in the Washington DC. Kulive talk kulamhlanje kuhlelo ole diaspora forum siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxuswa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo. Izizalwane zeZimbabwe kwele-South Africa eziguqela inkosi yakwaMthwakazi uBulelani loBhengula Khumalo sezisungule inhlelo ezijiyeneyo zokudingela abalambayo ukudla ngesikhathi abantu bevalelwe ezindlini ngenxa ye-coronavirus. UBenedict Mhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Phakamani izimbokodo zakwaMthwakazi, asizikhwathazeni ngesilabo. Siyavusa abanye bethu ekhaya. Ziyakhala izizukulwane zikamzilikazi lomambo. Zilele zingafakanga lutho eziswini. Uzwa njani wena ulahla emgqonyeni kadoti? Phakamani izimbokodo.
Lesi sililo sembongazi uBusi Mafinyela Ncube enxusa omama beZimbabwe emhlabeni jikelele ukuthi basukume baqoqe ukudla kokusiza izinkulungwane zabeZimbabwe abalambayo ekhaya lasemazweni. Unkosazana Cynthia Dube wenhlanganiso yeMthwakazi Charity Organization uthi sebezwile umkhosi wendlala kwaMthwakazi. Uthi inhlanganiso yakhe iziqoqe amasaka empupho apho safike amajuma amahlanu aselubhekise ekhaya ukuyasiza abagogekileyo labadala asebesifa ngendlala ngenxa yohlelo lwe-coronavirus lokuvalela abantu ezindlini.
Sikhangelele ukuthi kunikezwe abantu abangakwanisiyo ukuhamba, ikakhulu sithi abahamba ngama-wheelchairs abalimeleyo lalaba ogogo asebekhulile abangakwazi ukuzenzela nabomkhulu nabanye abagulayo. Besicabanga ukuthi kungabi into ezaphelela emoyeni kusikwenze nsuku zonke sikwazi ukuvusa isizwe sakithi ikakhulu abantu bakomthwakazi.
Imbongazi ubusincubelayo olilunga lale inhlanganiso ukhuthaza bonke abafuna kusiza ukuthi bathintane labo.
Sithe siliqenjana sisize abantu abasekhaya ngokuba isimo sekhaya sikanje kulezi nsuku. Siyaludinga uxhaso lwabantu ukubana besisize ngokuthi sisize abantu abasekhaya abasekuhluphekeni. Siyacela.
Emalangeni asanda kwedlula, inkosi yakwaMthokazi uBulelani Lobheng lwaKhumalo laye usungule uhlelo lesikhwama sokukhankasela ukuthola uncedo lokudla lemali yokusiza abalambayo laba. Isikhulumi senkosi uMnumzana Bonman Khumalo uthi inkosi isungule lolu hlelo ngemva kokuthola izikhalazo zendlala ezivela kuzalwane zeZimbabwe ekhaya eBotswana laseSouth Africa. UKhumalo uthi konke oqoqiweyo kuzasiwa ezinduneni labosobhuku endaweni ezihlaselwe indlala ekhaya ukuze abalambayo bayokuthatha khona. Njengoba kule mali eqoqwayo, uthi le mali izosebenza ukuthenga ukudla khona ekhaya kumbe emazweni lapho okulabe Zimbabwe abalambayo khona. Uthi kuqoqwa yonke imihlobo yosizo.
Imali kumbe ukudla ngenhlobo nje zonke sengathi umumbu, iyama indumba, sithi amabofulawa, kuyikuthi ukuthi kuphiwa abantu nje badle, baphila abantu ngesikhathi lesi sokuhlupheka. Abantu abazasizwa yibantu nje bonke abaswelayo esihlalisene nabo kusegoli kusekhaya umuntu olesidingo.
UMnumzana Khumalo ukhuthaza bonke abafuna ukupha usizo lokudla kumbe imali ukuthi bathintane laye lezinye inhlanganiso zomdabu kwele South Africa ezisebenzela ndawonye lenkosi uLobhengula.
Wonke umuntu bakithi phosela isikuza sisize salukazi le machokochokweni echolocho, le machokochokweni egwande, kuzayisiza intandane le machokochokweni enkaya, lakhona phe eHillbrook intandane sesibubona, kuzasiza. UNkulunkulu uthi sibusise esiphayo kule samukelayo, yenzani njalo.
Imbongi ubusincube uthi vele abantwana bentandane babelana unyawo lwentethe. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kunzima komthwakazi, asiphakameni izimbokodo, ukukhala kwami makhelwane, ngokwakho, izandla ziyagezana. Asigezaneni izimbokodo, masingahlekini silima, ngoba kusasa sizazalwa emdenini wakho, makakuhlele kuwe kuhlupheka komunye, asiphakameni izimbokodo. Asivukeni sizenzeleni izimbokodo, siyakhala isizwe sakomthwakazi, sicela izandla kuye wonke ozwala umhleli.
Ezinye iziphepheli zeZimbabwe ezihlala enkampani yeDugu kwele Botswana zikhala ngendlala ngesikhathi lelo lizwe liphakathi kokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 besithi sokudlule inyanga zingatholi ukudla okufanele zikuthole kuhulumende. Yintethu lezindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya uzethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana. Ababalisi labafundi bezigabeni zeMandebeleni baveza ukukhathazeka kokukhulu ngokuphazanyiswa kwezifundo ngumkhuhlane we-COVID-19 bekhangele ekuvulweni kwezikolo kanye lemali emele iphiwe ababalisi izikolo zivulwa ngemva kokuphela kwe-COVID-19 lockdown. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba. Singakalugqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesihamba phambili. Ibhanga elikhulu lomhlaba ele-World Bank lithi liza kupha eleZimbabwe izigidi eziyisikhombisa zamadola yeMelika yokuncedisa ngohlelo zokulwisana le-coronavirus ngesikhathi lokhu bengamashumi amathathu lane 34 asebefunyane beligciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezintathu lengxenye 3,747,315. Inhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU isola isinqumo sikahulumende sokuthi kaseyi kubamba ngamandla abaqhatshi ukuthi bahlole izisebenzi umkhuhlane we-coronavirus zingakaphindeli emsebenzini. iMTC Alliance ekhokelwa uMnumzana Nelson Chamisa ithi ukuxotshiswa kwamalunga ayo amane edalele ephalamende yi-MDCT ekhokelwa uNkosazana Thokozani Khuphi kuveza sobala ukuthi omakhuphe bazama ukudiliza i-alliance. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguPraxedes Jeremiah.